Abathengisele emigwaqweni bathe akusoze kube lokuthula eZimbabwe nxa uMongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bengalungisisanga udaba lwegugrawundi. Umqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ohlangane labantu eStanley Square sebeqede ukuthengisela emigwaqweni uthe inkonzo abayenze kuleyo ndawo ijonge ukukhumbula abantu ababulawa livuyo le-5th Brigade labesifazane abadlengulwa ngesikhathi sombhuqazo wegugrawundi. Uthe lamuhla yilo usuku lwabantu beMathebeleland lokuthi bakhumbule izihlobo zabo.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayelwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Unkosikazi Patricia Chabalala, omunye obethengisela, uthe akula manyano phakathi kwebandla lezanu PF lezaphu nxa uMnangagwa engalungisanga udaba lwegugrawundi. Uthe kusobala ukuthi umanyano wamabandla la wenzelwa ukuthi kuncindezelwe isizwe sikamthwakazi.
Ye, asina unity esiselebrethayo ngoba abantu bakithi babulawa, njalo akudingeki ukuthi sikhumbuze abantu ngakho.
Osakhulayo uMnumzana Mavela Sindiweni uthe kukhathana kakhulu ukuthi kube lokukhumisana umlotha nxa kungaqondiswanga udaba lwegugrawundi, njalo abasoze bathola ukuphumula nxa amathambo ezihlobo zabo elokhu esabalele egangeni.
Amazwi kaMnangagwa lawa awokuthi Bibles is Bibles hayi uyazihlomela unless and until sibe lejustice, abantu abayizigugrawundi baboshwe, kube leqiniso indaba leyo ekhulunywe ngayo, ama-families a-affectwayo kombasithwe, sibe nama-red burials abantu bangcwatshwe kutsha, abalahliweyo bonke bangcwatshwe kutsha, sithi khona kulagugrawundi indaba yegugrawundi yazo zivalwe.
Uthe kumele kube lohlelo lokukhuluma iqiniso ukuze kwaziwe ukuthi kuyini okwenzakalayo labalamacala okubulala abantu bathonisiswe. Umuyi uJoshua Mqabuko Nkomo loMnumzana Robert Mugabe balobelana isivumelwano esibizwa ukuthi yi-Unity Accord mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987 kulandela ukulwisana phakathi kwamabandla la Gabe esithi uvimba amalo icasha ayesithi adlelana lebandla likaNkomo. Igugrawundi kubikwa ukuthi yabulala abantu abazinkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kukahulumende wakhe, kodwa kazange axolise ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.